Izifuyo ngapha ngenhla yemaNdebeleni emathebelele North zisesimeni esibucayi kakhulu, akulamanzi emadamu, akusela manzi, azisela lapho ezinganatha khona. Kungakho-ke izifuyo ezinjengabonkomo sokunzima kakhulu, sezicuba eziningi, abalimi abaningi sebekhandelwe zinkomo eziningi kakhulu, kungakho ukuthi abantu becwile ebunzimeni obukhulu, becwile ebuyangeni obumangalisayo, ngokubana izifuyo yizo abazithembileyo. Amanzi awasekho indawo eziningi, azila zibholane, akula lapha abanganathisa khona iinkomo zabo. Ngakho kulobu nzima obumangalisayo abalimi abahlangana labo, lanxa ezingakacubi ezisaqinaqinile, kodwa intengo yazo iwile kakhulukazi, okufana lokuthi abantu babe bedlala nxa besiyazihambisa emkambo wokuthengisa kathesi, ngokubana kazila ntengo enhle.
Ukhona kubiza malini ukudla kwenkomo khona ngapho?
Ukudla kwenkomo kubiza imali enkudlwana sibili abalimi abangayenelisiyo ekamakhaya ngapha. Sikukhangelela ukuthi inengi livele kalisebenzi, kukanti njalo lezifuyo zivele sezisesimeni esibi, okokuthi lanxa bethengisa azisela mali engenelisa ukuthi ithenge ukuze benelise ukugcina ezinye zisasele. Uyafumana ukuthi intengo yenkomo, ikakhulu ukudla kwenkomo, ikakhulu nasokuthengiswa ngapho ngamakhaya, ngoba kuyabe kuvela emadolobheni amakhulu anjengakoBulawayo. Ufica ufumana ukuthi koBulawayo isaka le-50 kg lingaba ngamathumi amabili lanhlanu kusiya kumathumi amathathu amadola, kodwa nxa selifika ngapha kubonkayi, kubolupane, kubotholotho lakwezinye indawo, sebefaka sebegaxa phezulu le mali zabo zokuthwala, okugcina selifika sibili kumathumi amathathu kusiya kumathumi amathathu lanhlanu, okuyimali inengi labalimi abangayenelisiyo.
Siyake sizwe kukhulunywa ngohlelo lukahulumende olokuthengisela abafuyi ukudla ngemali ephansi. Lukhona yini khona ngapha?
Lolu luhlelo olwapho kukhulunywa nje lwasabalala, lwabhalwa kumaphephandaba, waxoxwa ngalo, lwaba yindaba sibile segudwini, abantu lwabathabisa, kodwa kuyikho yokuthi kaluzange ke luvele lufinyelele ebantwini. Angikhumbuli ngisizwa kulomuntu othi ukuwenelisa ukuthenga lokho kudla kuvela uhulumende ngemali ephansi yona leyo eyayithenjisiwe. Alukho uhlelo olunjalo olwenzakalayo emakhaya. Abantu bayazithengela emavinkilini ukudla kwenkomo, akula kuncediswa okuvela kuhulumende. Kwaba nje yinto eyakhulunywayo yaphelela emoyeni.